Ngiyabonga mnumzana Gandhi. Yeah, indaba ye Ukraine lempi yangkhona khona ngale kungathiwa akusamanga kuhle. Ngoba sibona i Russia ingathiwa isithwaliswe amagapha vuzayo hi Ukraine. Bebeyidelela impi iqalisa ngoba i Ukraine ibe izimele ingela amabandla ayisupportayo njenge NATO le America le Europe. So bebethe bona basoze bengenele yona leyo indaba. Kodwa sibone ukuthi i Ukraine sichayinsimbe ehambayo ngama first weeks o isigaba sokuqala. I America lama Europeans bahle babona ukuthi hayi abantu laba bazimisele labo ukudefenda ilizwe labo, so babanika izikhali ezichayayo impi yokathesi bahle bafuqa iRussia out of Ukraine. Ngoba sabona ama first weeks iRussia ingathwa isithatha yonke iUkraine, but okathesi iRussia yonke isifuqwe yaphuma yaya babuyela kibo. Sabona futhi ukuthi umnumzana Putin sefake iconscription or wabiza amasocha alomnyaka 60 years and below, ngoba bathe bona kulamasocha eRussia afileyo close to 50,000, amageneral amaningi afileyo lezikhali eziningi ezithathweyo yiUkraine.
Manje nxa ukhangele okwenzakalayo ungathi uhulumende welemelika uyaphathisa kuhle na labo abawelwe ingozi yezulu lonaleli?
Ukuphela kwempi leyo kuzahlupha ngoba kathesi sokushaywe nganthwa okuyireferendum ukuthi indawo akade sesithathwe iRussia on the east, iDonetsk, iLushchensk, leOdessa labo Crimea, ukuthi bayenze okuyireferendum ukuthi bafuna ukuhlala eRussia, but amazwe amaningi athi wona hayi I saw correct way to vote in the ngamanga wona lawa. Ukusebenzisa izikhali ze-nuclear ukuthi bagqibele amazwe wonke angiboni sekufika khona ngapho, ngoba laye umnumzana Putin weRussia uyakwazi ukuthi kungasetshenziswa i-nuclear weapon iAmerika layo izabe isingenela sisilwisa iRussia okwakathesi. So okwakathesi angiboni ukuthi uPutin ufuna ukuziqedela impilo yakhe, ngoba khonapho kuyabe kungasela reverse sokuhanjwa umuntu wonke.